Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-14 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Sisithi lilanga le-Valentine's Day lamhlanje ilanga lothando. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi amalunga alo atshaye alimaza abalandeli bebandla le-ZANU-PF egogwe nembuziya ngesonto.
Sithola ukubana ke kube lokuhluphana phakathi kwabo nendaba zabo zokuhluphana mayelana lama-demitation lendaba zama-constituents. Kulusizi ukubana ke bathi thina singabe si-involve.
Abalwela ilungelo loluntu sebekhuthaze amabandla ezombusazwe ukuthi alondoloze ukuthula phambilini kokhetho lwalonyaka kulandela izehlakalo zodlakela eziqhamuke elizweni kundawana ezijiyeneyo.
Kodwa ke ngibonayo ukuthi sikhuluma labo sopolitiki abala abangalaleliyo, abangathembakaliyo, abanye bakhona bazenza abafundisi, babe bekhuluma amavesi kodwa beceda lapho bathumele abalandeli babo ukuthi bayetshaya abantu.
Lamuhla kuhlelo lwethu lwendaba zokhetho sixoxa nommela isigaba sevungu enkabazwe umnumzana Omegas Banda, yena othi kuthuli kulesi sigaba phambilini kokhetho.
Thina njengebandla le-CCC lapha eMadebeng South lokudana kakhulu ngesenzo samapholisa, mhlawumbe ngithi ngesenzo seZANU-PF, ngoba lokhu kusegcekeni kuba akusiyo mapholisa akwenzayo kodwa isitha sethu esesabayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lilandule imbiko ethi amalunga alo atshaye alimaza abalandeli bebandla le-ZANU-PF egogwe nembuziya ngesonto. Umsakazo we-ZBC ubika ukuba kulabantu abambalwa abalimele kakhulu ngemva kokuhlaselwa ngamalunga ebandla le-CCC. Enkundleni zokuxhumana zomsakazo lo, kulemfanekiso yabantu ababili ababonakala njengani balimele, omunye wesifazane ulalisiwe esibhedlela ebhanditshwe ikhanda elikhanya like lavuza igazi. Amapholisa athi asacubungula lolu dlakela njalo kubotshwe umuntu oyedwa. Isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Jaramba eloba enkundleni ye-Twitter uthe abenze lesi sihluku bazawukhomba olotshwala. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalo Sesiziba utshele Studio 7 ukuthi amalunga e-ZANU-PF abelwisana wodwa kubangwa izikhundla.
Ngiyabonga kakhulu yethu nabesomhlangano wethu ke egogwe umhlangano tukhambe kuhle gogwe nembuziya izanu pepe ifuna ukudisrupt meeting njengenhlala yenza. Kodwa ke sithola ukubana ke kube lokuhluphana phakathi kwabo lendaba zabo zokuhluphana mayelana lama-demitation lendaba zama-constituents. Kulusizi ukubana ke bathi thina singabe si-involved kwindaba zodlame. Thina sikhola ukubana abantu kufanele sikhampene lokusebenza ngokuthula njengabantu banye ke sikukhuluma ike sikwaziyo sikupra tiza. Silendubo ehlangana lazo kubana ama-program ethu ayaliswa endaweni ezijene. Sizabe sile press conference yethu ke iviki iqalisa ke ubana sikhulume mayelana ke lo daba lwedlame lodlakela ehlangana labo kwenzena ama-program njalo lokuyaliswa ke kokwenzwa kwama-program yethu kethu ngamapholisa. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga mnumzana Gift Ostalo Sesiziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Abalwela ilungelo loluntu sebekhuthaze abamabandla ezombusazwe ukuthi balondoloze ukuthula phambilini kokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa lonyaka kulandela izehlakalo zodlakela eziqhamuke endaweni ezijiyeneyo zelizwe. lapho ibandla elibusayo leZANU-PF leliphikisayo leCitizens Coalition for Change kuthiwa bayalwa. Ukuze sihlaziye loludaba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomfundisi Angliston Sibanda oyingcwethi kwezombusazwe.
Ukuxwayisa sihlala sixwayisa ukuthi abantu kabathandane, abantu bananzelele ukuthi ukuchayana lokulimazana kubangwa ezombusazwe kwakusincedi. Kodwa ke ngibonayo ukuthi sikhuluma labo sopolitiki abala abangalaleliyo, abangathembakaliyo, abanye bakhona bazenza abafundisi, babe bekhuluma amavesi kodwa beqeda lapho bathumele abalandeli babo ukuthi bayachaya abantu, kumbe bathumele abalandeli babo ukuthi benze engani bachayiwe. Dlakela oluba khona olwayabe lungolwamaqini ukuthi abantu bachayene, bese kusiba lodlakela olwenzelwa ukuthi kuthiwe kulodlakela into ezimbili ezijiyeneyo, bese kusiba lodlakela olokuthi abantu bahamba bayegolomba abanye ukwenzela ukuthi labana nxa sebebachaya sebe-responda labana abanye abagolombiweyo, bona bese bethatha amavidiyo bahambise emazweni wonke balithumele khona apha emsakazweni bathi besichaywa besichaywa sichayiwe, kodwa ukuthi bona chaywe benzeni babe bengasakukhuphi. Kube lodlakela okuthiwa kwenzakala udlakela, udlakela lwangikhona kudingakale kuswelakale ukuthi kuveke kuvele ukuhambe njani, kanti ludlakela olwenzakale ukuthi olwenziweyo ukuthi abantu umhlaba wonke ubone engazani kube lodlakela.
Singabona lolu ukhetho lungolukhululekileyo yini okokuthi impumela ayisoze ithandabuzwe ngumuntu, njengoba sibona ukuthi abe-CCC bathi bayavinjelwa ukuqhuba imihlangano ngakho abakhankasi kuhle.
Ukhetho lolo uluvele soluhlelo waba yizigwenxa kusukisela ekuqaliseni. Ngithanda ukuthi ngazise umthwakazi ukuthi abantu bonke ukuthi lokho esikubonayo yikuqhubeka kokwegodlakela kumbe idrama esayaqala ngo-August 1 ngo-2018. Abantu be-MDC, hey MDC Alliance ngaleso sikhathi, khathesi siyatshintsha amabhatshi silasithwa yi-CCC, bayakwazi ukuthi akwenzakali ukuthi banqobe ibandla leZANU-PF. Kodwa kumele baqhubeke besenza izikechi lezi, idrama lezi, ukwenzela ukuthi amazwe angaphandle ala yiwo abanika imali, abayiwo abawasebenzelayo, aqhubeke banika imali. So kabazimiselanga futhi bakwazi labo ukuthi abasoze banqobe iZANU-PF, ngoba iZANU-PF eZimbabwe nationalistic state ele okuthiwa ngobuba umnumzana uJonathan Moyo wathena kuthiwa yi-entrenched statecraft, ukuthi uhulumende ugxilile emakhaya ugxilile yonke indawo ohawubhoda khona ukuphefumula uhulumende. Ungafika emakhaya ngale zikotshweni eziboraneni uphefumula uhulumende ngoba sobhuku babe khona pana bemele uhulumende, bemele iZANU-PF. Akufana nokuthi nxa kuzadlala i-Highlanders le-Dynamos kumbe i-Manchester United le-Arsenal lihle livele lisuke lihle lithi kuhle abantu bahle basuke bathi wena unompembe lowu akaqondanga kube lo msindo umdlalo ungakaqali. Ungabona abantu besenza njalo ngabantu abesaba umdlalo abakwaziyo ukuthi umdlalo wakhona kasuze banqobe. Ngithanda ngicine ngelokuthi eZimbabwe vele into eyenza i-politics yethu ibe lodlakela ukuthi abantu ngake ngakhuluma ngiyaphinda, abantu benza i-politics ngezisu bafuna ukuthi badle bonke futhi abeZANU-PF labe-CCC.
Lo ke ngumfundisi Angliston Sibanda oyingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elwela ilungelo loluntu, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo,
asambeni madoda siyovota.
Lamuhla kuhlelo lwethu lwendaba zokhetho sixoxa lomela isigaba seVungu enkabazwe umnumzana Omega Sibanda ongowebandla leZANU-PF othi kuthuli kulesi sigaba phambilini kokhetho. Kesizwe ingxoxo esiyenzelayo.
Linjani lonke sizwe seZimbabwe, mina ngikhuluma ngu-Honorable Omega Sibanda oweVungu constituency. Hayi, ngapha kithi umumo muhle kakhulu sikhangela ama-election abuyayo. Abantu bayananzelela ukuthula, akula muntu ohluphana ohlukumeza omunye, akula muntu ohlukunyezwayo, into zonke zihamba ngendlela enhle ehlelekileyo. Njengoba upresident wethu ubaba uMnangagwa esho ukuthi peace, unity and development, abantu bakithi bale mfundiso bayakunakekela khona lokhu. And angikaboni lokhu embhoda, ngibhodile kakhulu kakhulu nge-constituency yonke, ngihamba phela ngisenza inhlelo zami ze-development. Hayi, development inhle kakhulu abantu bathaba bakhululekile angahlangani lomuntu ongani lokuphokozela ngenxa yokhetho lobuyayo konke ngubonayo ukubambana kwabantu konke ngubonayo ukuthi abantu babambene bathabile kakhulu ukuthi kwenza uhlelo lokuba lama elections uDuba Njosi ukhangele ukuthi abantu abaningi kabaregistanga ukuvota abalazithupha abalalitho kodwa ke ngiyathaba ukuthi uhulumende kaba umnangagwa selungisile njalo ukuthi baphenduke abantu bezeki labe birth certificate and ID registration abe registered bayeza so ngikhangela ukuthi konke lokhu kuzalungiswa kuzaqonda mina ngokwami kuyami constituency Vungu kakula muntu ohlukumezwa angaboni lutho njalo angiboni kuzaba khona ngoba abantu beVungu bayakwazi lokufuna ungakhohlwa ukuthi iVungu yiconstituency esezandleni zeZanu PF mina ngumP weZanu PF njalo ke angiboni ukuthi kulo muntu ongahlukumezwa omunye lo muntu ongavotela omunye umuntu ongasiye president ubaba umnangako ngiboni ngani uthandekile lapha iZanu PF ithandekile njalo siyaphambili asikhangela ngemuva konke kuhlela lapha kuhlelekile
ubona abe opposition banjani khona ngapho sizwa bekhala kwezinye izigaba besithi bayaliswa ukuthi bayenze imhlangano khona ngapho ke liyalibabone yini
lokho engikuzwayo okuthoyo ukuthi kule violence hatch kitabula lutho kakhula ufuna ukukampena bayangena bona ama opposition bangena bengu 5 10 20 hayi kabayaliswa umuntu bayakampisele sibabone kodwa ayingalihlekana nje labantu thina sikujwa ukuthi thina sihamba le party yethu iZanu PF endelapho siyakhona siyawina ama election ngeke sluze la ukuthi embisa khona lo uthembisa ivuke ukuthi upresident ubaba umnangagwa uyawina ama election no matter kusenzakalani kungelani nje lobudlongodlongo kukahle kuclean ngoba uyathandwa eVungu constituents leZanu PF iyathandwa
allo ke ngumnumzana Omega Sibanda omela isigaba seVungu enkabazwe engwebandla leZanu PF ube khuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eVungu njengoba iStudio 7 ingasekele ihlangothi sixoxele esikhulumeli sebandla leCCC esigabeni seMathibeleland South umnumzana Ntando Ndlela yena othi ibandla labo lithwele nzima kulesi sigaba ngenxa yamapholisa
Msakazi labalali baka Studio 7 thina njengebandla le CCC lapha eMathibeleland South lokudana kakhulu ngesenzo samapolisa mhlawumbe ngithi ngesenzo seZanu PF ngoba lokhu kusegcekeni kuba akusiyo mapolisa kwenzayo kodwa isitha sethu esesabayo ukuthi abantu bahlangane bakhulumisane ngento yabo khulumisane ngamalungiselelo okwenza inguquko elizweni leZimbabwe kusemgcekeni kuba lokho kwenzakalayo kwasomthetho kuyikuganga nje kwezi PF isebenzisa amapolice ngoba basimisa ukuthi senze imhlangano yethu kungela sizathu ngisho esibambekayo ngikhuluma kunje eBedbridge bawumisile umhlangano eMatopo bawumisile umhlangano emzingano bawumisile umhlangano lalapha insiza kokugodlwayo bawumisile umhlangano webandla leCCC okuyinto embi kakhulu njalo etshengisa kuba umthetho uvele kawulandela elizweni leZimbabwe thina senze into efaneleyo sabhalela incwadi yamapolice sibazisa nenjongo ukuba sifunde sihlangane njengebandla leCCC senze ama meetings ethu singathi ngama rally okuyinto edingwa ngumthetho wemob kodwa bona batshengisele kuba kabafuni senze into esemthethweni bafuna ukuthi mhlawumbe bangcindezele ibandla leli ngendlela zonke abangazenza kodwa lokhu thina njengebandla leCCC kusinika amandla kusinika intshukuntshu njalo kuyasitshengisa ukuba into esiyenzayo yiyo kanye ukufuze sibe siyenza ngalesi sikhathi iZanu siyethukile iZanu yesaba amagwala ayesaba iZanu PF isitatazela sinanzelela kuba umbuso usuyiphunyuka
manje kungaqhubeka lokho kunjalo lona ukhetho soluseduze lizathathanya thelo bani
lokho kwenzakalayo umsakazi kuvele kakusethusi yiyo kanye reaction ebesivele sikhange kunyamazana leyo uthiwa iZanu PF ukuba mayi sinanzelela kuba umbuso usuyiphunyuka izivele izatatazela yenze khona okevele sikwenza khathesi imihlangano le ayivalanga khona apha kuphela Matebeni South ivale indawo eziningi kakhulu mhlawumbe ezifika 60 ilizwe lonke lelijikelele leZimbabwe bavele bazama ngazonke indlela ukuba abantu bangahlangani babonisane ngendlela okufuze bayenze ukuba bathathe inguqu elizweni leZimbabwe thina njengebandla lolu daba sesiluthethe sesiludaba esilwenza lube mqoka kakhulu esesikhulumisana ngalo kungenzakala amapolisa siwase edale lomthetho ecourt ukuze iyecazulula lolu daba ibafose ukuba benze umsebenzi umsebenzi wabo ngendlela okufanele bayenze ngayo ngendlela isisekelo sombuso esibadinga ukuthi benze ngayo so ziningi indlela singazithatha kumbe indlela esizazithatha ngensuku ezizayo njengebandla kodwa okuhle mhlawumbe uqakathekile ukufuze ngikusho ukuba akulanto ezamisa ukuba abantu bahlangane bakhulumisane ngohlelo lwenguquko kumbe ngamapolisa kumbe izanpf abantu bezimbabwe sokufika esikhathini sokuba babuthane bahlale phansi babonisane ukuba benza njani ngokusasa lelizwe lezimbabwe ngoba konke lokhu kungumlando wethu akulanto ezasimisa thina njengebandla le-TCCC kumbe mhlawumbe ngithi thina njengabantwana bezimbabwe yiso lesi sikhathi sesisithatha ukuba siguqule ilizwe lethu leli senze ikusasa engcono eyami leyakho laye wonke umuntu umntwana wezimbabwe
Alo ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eMathebeleland South Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi owake waba ngumphathintambo kahulumende umnumzana Christopher Moshowe obhubhe izolo ngemva kokugula okwesikhathi eside uzabekwa emathuneni e-National Heroes Acre e-Harare. Leli phephandaba lithi ilanga lokubekwa kwakhe lizaziswa ngokuya kwesikhathi. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lilodaba lokuthi kulesiphathamandla se-ZANU PF lamapolisa amabili abotshwe ngemva kokuhamba echaya abantu e-Hope Fountain. Abantu laba babikwa beveze ukuba bathunywe ukwenza lokhu iziphathamandla zebandla le-ZANU PF ezivalisa umgcinisihlalo womnumzana Jabulani Sibanda. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ngiyantukulibulisa lonke balandeli labalaleli umsakazo weStudio 7 okhulumayo nguThulani Ndlovu senkaye wosikhobokhobo. Ngithanda ukuthi ngiphikise ZANU PF ngokukhulumayo kuqala ngayo uMnangagwa ngiyobala ngiphikisa konke lokhu akushiloyo akunabantu inkulungwane ezinkulungwane ezisuke kumabandla aphikisa zisiyangena kuZANU PF akekho vele umuntu ongavuma ukuthi akhishwe eKenani ehanjiswa eGibhithe iwamanga njalo uhlaza tetshoko lawo even uJoseph Shuma kobulawayo umqambi wamanga nje mele into angayazi lokhu kungeke kuze kwafa kwenzakala la ngabantu nje abathethwe kubomtoko Mount Darwin kubo UMP uzumba marambo phungu baqokiswa nje ama uniform babiswa kwathiwa ngabantu abasuka emabandleni aphisa bezama ukuvala abantu ingqondo cha ayikho leyo ayenzakali ngisho ngiphinde igama lami lisenkaya kondunu sikhulukhulu nguThulani Ndlovu ngiyabonga
siyalibingelela emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi elisiphathela wona siyadumala kakhulu ukubona abantu bezano beka debaliphatha lelizwe kodwa bangaboni ukuthi bahlulekile namanje basayiqhenya ngokuthenga abantu belabangane babo bebabize emahoteleni bezothi baphuma kuma opposition sezojoin izana ngubani umuntu emhlabeni ongazojoin izana manje ejoinela ukwenzana but umuntu uyabe ethengwe ngemali ayibo phela into ezanwe engathi nje nawe ungathi ungwezana ukuthi uyiqhenya ngayo abantu bezana ume ngaba lamahloni ngento yabo bathatha ilizwe ku since 1980 ku Smith yonke into ihlangene namanje bheka namhlanje ilizwe lelo linjani inoma yena umnanga akwelithatha kumgaba kuzwenza kangcono kwehlulekile dizimali sokuwestern khona kade kuyikhona ingane sezibhemi i-truck ingane seziyigebengu seziphatha ocelemba ingane sezingama prostitute so i-future yalezo ngane zalelo lizwe ikuphi nge-government yabo yeZANU PF noma laba laba bezikhulumeli zeZANU njena bekhuluma uJoseph Shuma kumele ngabe sebenamahloni lapho ngoba bakhuluma nje beswele umuntu ongababuza imibuzo ukuthi since 1980 yiphi into ebambekayo liyikhandile kuleli lizwe ngaba kukho umuntu obhemi i-truck lapho kodwa silusizi ngayo into yeZANU le ukuthi bathona bebhizi ngento ezingathi shu siyabonga
bonani bantu bakithi njani ngezindawo siyabona lolu cuco lwenzakala elizweni lakithi kodwa ngeqiniso vele abantu nje bengajoni bejikajika besiya linale iZANU PF yekwenza lokhu ngoba kwakuqala abantu bayakwazi elizwe ukuthi abantu babulawa iZANU PF abantu bathunjwa izangaphila, abantu babotshwa izangaphila. Ububi bonke lokhu umnanga kwasho umuntu ongakusilizwe kahle. Khohlakele too much lo muntu lo. Ilizwe lisedakeni manje ngenxa yakhe ngokusela. Ilizwe libe ukusela leliya. Ende kabafuna ukukhuzwa, kabafuna ukuboniswa. Mawa bakhuza bakufaka ejele, mawa bakhuza bayakubulala, mawa bakhuza bayakubopha. Ilizwe libe izangaphila leliya. Abantu abavele bakhohlakele too much lapha. Ende ba greedy asazi imali abangayishuthi ukuthi bazalele esihlaleni kuze kube nini. Imali kabayisuthi kunini batshontshe, kunini babulala abantu. Kumanje buka ukuthi bayenzani elizweni. Yibo abahlukumeza abantu, yibo ababulala abantu, yibo abathumba abantu. Akula omunye umuntu ongayenza into elihlazo njengezanuphile. Akula omunye umuntu onga. Konke abantu bonke abakubonayo konke lokusenzakala ama-political parties kubulawa abantu, abantu bephuma izandla, abantu bebotshwa. Yizanuphile. Fuka manje ukuthi isebenza kanjani amapolice. Amapolice alandile ungacabanga ukuthi ngumuntu ogulayo, kungumuntu ophilile o-right, kuyindlala ebabulala amapolice la. Ngokuhlupheka. Uyahlupheka amapolice akithi. Yikubona itshontsha kubulebesenza ububi bonke la mapolisa la yindlala udubo mapolisa wethu.
Siyabonga Studio 7 linjani lonke, mthokazi omuhle. Siyabonga umsebenzi omuhle elisenzela wona. Okukhuluma ngodawu 263 ngilapha eGoli. Hayi sabezo abantu basola ubaba lo owe-St Paul obathi khona ubingelela abantu bakubo. Angicabangi ukuthi lo muntu okathuki muntu. Into ayenzayo akula nto i-wrong lapho. Umuntu uma ebingelela abantu bakubo engathandi ukukhuluma ngepolitiki lelo lapho. Angiboni ukuthi ulicala lokhu. Ngoba asisezwanga ngoba party besitudio 7 noma abasakazi bethu ku-wrong lokhu. Soza manje nokuthi ngiyekele abantu kuyihloni abanye abantu. Singafuna ukuthela abantu umthetho ngoba asomsakazi weza Studio 7 uyamukela bonke abantu. Abantu le kustudio kulokhu ku-ZBC le entweni zezanu uma silifukele umkhuba wezanu. Lapha asisebenzi umkhuba wezanu. Wonke umuntu ukhululekile ukuthi ayenze into ayifunayo. Ngingafuna ukusihlolela. Ngingafuna ukusihlolela ukuthi usithalise nzima. Abantu umkhuba wezanu le ku-ZBC eliye izinto zezanu le. Lelo kuzosiqinela lapha.
Studio 7 salibonani, salibonani bantu bakithi, ninjani? Hayi nathi siyaphila mpela, siyaphila naliphila kahle lonke. Ngiyaqamba ngamabizo ngithi lonke nje bantu abahle abasithathela ukuthi indaba ezimnandi. Liphila njani? Hayi naliphila kuhle, siyabonga kakhulu. Siyalithandazisa ukuthi umlimi ebelani, ebelani libe le mpilo enhle emhle, sibili ebongekayo lonke lonke. Hayi mina libingelelayo lapha emikhumalo, emikhumalo ngiyalibingelela kakhulu kakhulu. Hayi bethi nje mboniso kumbono lapha mana. Hayi abantu laba bethu laba bethu abe-Triple C bangazuzibuhlu, bengeza ubuhlungu. Abachaye nje bechaye bezithulele, bechayele phansi kuphela, bechayele phansi, bechayele phansi kuyomuntu omze umlindi ekuhambe phansi egebha ngaphansi kwezindlu zabantu kodwa ephutshethe ngale phambili. Bayenze kanjalo ngoba bangabe fakaza besithini besithini. Bayabahlupha ngoba babona ukuthi into umbuso manje yabanye uyanyamalala emehlweni abo, uyanyamalala. Hayi oJoseph Shumayeli bangabi nendaba labo labo, abafowethu bangabi nendaba labo labo, ogqawuli labo bazobuya kithi ku-Triple C. Uzaza sebeqalisa futhi bethi umlanga kakho wayengalunganga. Hayi into abayijayeleyo leyo, sibajayele benjalo. Hayi ithi hayi umlimo ukhona, sizohlangana. Hayi siyobonga, ngiyangithi nime njalo, ngingabi mude kakhulu. Mbongile, ngingathabanga lingambaleli wodweyami bantu bakithi. Nkomo Jonga, ngingathaba kakhulu. Danki wandi danki.
Yebo Studio 7, Studio 7 ukhuluma ngobhanabas njalo bakithi. Ngemva kwesikhathi eside singatholani, inkulumo yethu inye bakithi, inkulumo yethu inye. Siyafisa ukuthi abalaleli bethu bonke be-Studio 7 khumbuzane ngendaba yevoti. Ivoti ilungelo lomuntu, ivoti ilungelo lakho. Ngiyaqhuqhuzela njalo ngiyakhuthaza abantu abangaphandle kwamazwe ukuthi ke abahambe bayovota ekhaya, silungise izinto. Akula muntu ozosilungisela ngaphandle kokuthi silungise izizwe ethu lidabukileyo kangaka. Ngakho ke ngiyaqhuqhuzela, ngiyafisa njalo ukuthi ke abantu bayangami bengena enhliziyweni zethu ukuthi sifike isikhathi sokhetho siyengene eringini nathi. Singalibali bakithi ukuthi umfana omncane kangene esihlalweni, kangene uJamisa, kangene abangene ama-MPs ethu, abangene ama-councillors ethu, ama-senators bonke abangene. Kube yi-chain abangene. Asambeni siyovota bakithi, asambeni siyovota.
Lawo-ke bekungamazwi enu Lina, balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ze-WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 0800 265 0318. Kwezemelika izolo bekulilanga elikhulu kuZulu weMelika ngoba bekulomdlalo wenguqu oyinkezo yeSuper Bowl odlalwa kanye ngomnyaka. Iqembu leKansas City Chiefs linqobele Philadelphia Eagles nge-38-35. Ngelanga kudlalwa lomdlalo kuyajatshulwa imuli labangane behlangane bebukela umdlalo lo kumabona kude, kunathwa njengathi lilanga leKhisimusi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Mkhululi Ndabambi, ukuze sizwe imbono yakhe ngaleli langa.
Kuhle wasebenzisa lonibala emesithi ngizalisebenzisa elokuthi njengeKhisimusi, iSuper Bowl iKhisimusi after iKhisimusi. Lilanga elikhulu kakhulu, le economy yakhona ingangeKhisimusi. Kuyadliwa impiko lapha ama-chicken wings, lokunathwa vele sokuqaliswa ekuseni, emini sekuphekwe, wonke umuntu ubephethe ende kutshone kubukelwe, and abantu ba kholisa kakhulu lokubona ama-commercial, ama-Super Bowl commercial, ngoba lama-company ahlezi ama-special commercials uthiwe lobonile lana libonile, and lawo futhi a-rate the following which is the best Super Bowl commercial, and futhi le halftime show is probably one of the most sought after things, izinto ezikhangelelwayo ukuthi mbane abechaya ku-Super Bowl this year. So uRihanna babe bemphethe nje, so ukuzithwala kwakhe umkhanyana uzithwele konke nje. I-Super Bowl lilanga eliyinkala kakhulu sibili, ukuthi linjengeKhisimusi after iKhisimusi lapha kwelem.
Ungasitshela ukuthi kulomahluko omkhulu na emdlalweni lo lalowo esiwujayeleyo owekhaya owenguqu?
Ukuze ubone ngapha phela ama-team karelegethwa njengekhaya, ngapha i-team ebengunumber last ebeyokucineni yiyo ethatha the best players from a college the following year ukuthi layo iqine. So kunje nje kuma-conference omabili AFC le-NFC, i-champion ngapha ku-American Football Conference yadlala le-champion ku-National Football Conference. So ingcwele lapho yiyo i-Super Bowl champion. Leli lilanga sibili namhla, not thina kuphela e-America but i-World Cup ye-football, njengoba vele ama-teamu wonke aqinileyo awe-American engapha.
Lo-ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika.
You must hustle if you want to. If no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No come they form say you too like us. You no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Standing on my grind.
kuma Aira Star etiwa yona Rush asichayela ke bonke abasemathandweni ngelanga lalamhlanje ele Valentine's Day sisithi happy Valentine kibo bonke abasemathandweni siqhiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje igama lami ngu Chris Gande nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu liya lienelisa ukuzizwa ku www.voaindebele.com masihlanganele njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.